Amavinkili wonke asedolobheni lakoBulawayo kusukela izolo akhweze intengo yokudla lempahla ngesilinganiso sokuphethwe okwedlula kabili. Osekuthiye uZulu edidekile engazi ukuba kusasa kuyavuka kuminjani. Umnumzana Mbikelelo ngangezwe Khumalo uthi kuyadanisa njalo kuyabahlukumeza ukuqansa kwentengo kubakhumbuza ngomnyaka ka-2008.
Uqala ukuthi ngikhulume ngokukhwela kwama-prizes. Lokhu kuyadanisa njalo kuyahlukumeza. Kuyethusa. So kusikhumbuza khona laphana ngo-2008-2009 lapho wavuke ekuseni khona ama-prize etshintshile emina etshintshe kathathu. Ukuthula kwakhe lokhu thina kuyasethusa kusikhumbuza abadala nxa besithi umfula othuleyo uyatshona uthele okunengi. Besingafisa ukuthi uhulumende etsho phela ukuthi kanti kuyini lokhu okusokusingeni lapha ekhaya. Awungeke ungene isilwane ubabathule ayekele abantwana bedliwe isilwane.
Osakhulayo ubakizanani Dube usola ukuqansa kwentengo ethi kubazwisa ubuhlungu. Esola lokuthulisa kukahulumende ngokuqansa kwentengo yempahla ezweni.
Ukuqansa kwentengo lokhu sekuzizwise ubuhlungu kakhulu. Mina ngathi ngesilungu yi-madness ngoba okunye vele sesizenzela thina sodwa, sesisenza ukuthi izinto zibe nzima. Ngiyazwisisa sibili ukuthi uhulumende la wenza izinto zibe nzima, kodwa thina sodwa ithi sisenza izinto zibe nzima kithi sodwa. Ukutulisela kukahulumende kusitshiya esimeni esinzima kakhulu ngoba sokukhanya ukuthi lapha vele sizintandane, asilamzalo ngasimela lapho si-abuswa yilaba bantu abakhweza intengo.
Unkosikazi Sandile Chongwe uthi ukuqansa kwentengo sekulakho ukudala ukuba balale bengadlanga.
Hayi, intengo seziqanise kakhulu, sesisela lokuthi siyenzeni. Into sezidura, ezingeni sezisingani ngaze silale ngendlala. Shuma zoye from $8 to $21. That's ridiculous.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Happy Mahadi uthi sekunzima, sekungaphezu kwamandla abo, abasayenelisi ukuphila njengayizolo.
Ha, sizothini? Awula ngenye indlela. But it's now too much. That's all that I can say. So too much kakhulu, asakwanisi lokho. Asazi. Hayi, azi kunzima lokho. Asazi ukuthi senzeni, but lati mana sithule simbukele sibone ukuthi wenzani. Ucabangani?
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni. Amabhanga awala mali, abamavinkili amanengi sebesala ukwamukela imali yohlobo lwe-bond note loba ekamakhala ekhukhwini e-RTGS bethi bafuna idola leMelika. Uma ungelalo uhlawula okuphethwe kahlanu kusiya ngentengo yokuthi idola leMelika lithengwa ngemalini lelo langa emkambo wensitha wabosiphatheleni. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela, inengi seliphephela emkambo yensitha, inengi lawo efuna idola leMelika. Uhulumende uhlala ethembisa ukuba udubo lokusilela kwemali amafutha ezimota lokuqansa kwentengo yempahla kuzalunga, kodwa uZulu uqhubekela phambili ebhekane lendubo lezi. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uhlala ethi inguquko kwezomnotho kayisoze yabakhona masinya, kuzake kuthathe isikhathi esithile ukuthi amanyathelo abawathathayo njengohulumende azale izithelo. Kunje uhulumende unemizamo yokuphathisa uZulu ethile egoqela ukuhlawulela indleko zesikolo ezokwelatshwa, ukwabelwa abaswelayo ukudla lokunye. Uncube uhlala ethembisa njalo ukuthi uhulumende uthatha amanyathelo wokubona ukuthi osomabhizimusi bangakhwezi intengo yempahla lokudla mahlayana, kodwa abantu bathi kababoni lokhu kusenzakala. Nangu abezitolo kusukela izolo emavinkilini wonke edolobheni lakoBulawayo bavuke bekhweze intengo ngokungamakhulu amabili ekhulwini, i-200% yentengo yempahla ebikhona kuthange. Ngimele iStudio 7, ngiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.